Soko izika defenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngolamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhlaka 16 Mpandula 2021 ngoGetsube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umbukiso lo uza kuqala mhlaka 21 siyamhlaka 24 Mpandula 2021. Abaqala umbukiso bathanda ukulazisa ukuthi abantwana lonyaka abavunyelwa ukuza eTheku.
Abenkampani ebona ngezombukiso omkhulu wezamabhizimusi eZimbabwe International Trade Fair bathi embukisweni walonyaka abantwana abasoze bavunyelwe ukungena.
Inxa yokubuya kwama-comment radio la sikubona sekuyinto esingayenzakala lula njalo ezathuthukisa izigaba esingathi thina yi-community development. Sonke siyazi ukuthi ama-community radio yinsika yokuqhubekela phambili kwezigaba.
Abenhlanganiso emela imisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations bamukele ngenjabulo isinqumo sokuphiwa imvumo yokusakaza kwemisakazo ngezigaba eziyisificaminwembili 8. Amalunga ebandla lemtokazi Republican Party athengisele namhla eNational Railways of Zimbabwe koBulawayo esola athi yikuqhathwa kwabantu abavela kwezinye izigaba yinkampani kaloliwe. Zonke lezindaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abe nkampani ebona ngezombukiso omkhulu wezamabhizimusi yeZimbabwe International Trade Fair bethule umbiko othi embukisweni walonyaka oqala ngeviki ezayo koBulawayo abantwana abasoze bavunyelwe ukungena. Bathi bazama ukwenqabela ukumemetheka kobhubhane lwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Kobhubhane lwe-COVID-19 sokuguqule izinto eziningi ebeseziyinjwayelo emhlabeni jikelele. Nanko lonyaka abantwana abasavunyelwa ukuzozilibazisa embukisweni we-ZITF walonyaka okhangelelwe ukuqala ngeviki ezayo ngolwesibili usiyaphela ngolwesihlanu. Umgcinisihlalo webhodi ye-ZITF uMnumzana Busisa Moyo uchasisa kabanzi ngaleli nyathelo labo.
Umbukiso lo uza kuqala mhlaka 21 siya mhlaka 24 Mpandula 2021. Wenzelwa emzini omkhulu wezombukiso owaziwa ngokuthi yiZimbabwe International Exhibition Center koBulawayo onkuthuziyathu. Umhlaka 21 kusiya mhlaka 23 Mpandula amalanga abekelwe osomabhizimusi ukuthi umhlaka 24 Mpandula nilanga evulelwe wonke usuku. Abaqala umbukiso bathanda ukulazisa ukuthi abantwana lonyaka abavunyelwa ukuza eTheku.
Uqhubekele phambili ethi wonke umuntu oza kumbukiso walonyaka ukhuthazwa ukunanzelela lokulandela iziqondiso eziphathelane lokuzivikela ku-COVID-19 laloba umuntu ehlatshwe ijekiseni ye-vaccine. Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala yena usekela ukwaliswa kwabantwana ukuya embukisweni lo.
Besazise ukuthi abantwana basalele kakhulu ebuva ezikolweni la. Sebesalele emuva okubuzisa ubuhlungu okudanisa izikolo ziyabe zibe mfanelo imithi yonke eyokuvikela abantwana lababalisi kumkhuhlane we-COVID ngoba iqiniso ukhona usubulela abantu kakhulu esigabeni la.
Amalungiselelo ombukiso walonyaka asefike esibangeni esiphezulu njalo ugijima ngendikimba ethi the new normal for business and industry realities and opportunities. Amankampani abikwa esebhalise ukuzobukisa lonyaka asengamakhulu amathathu lamachumi amahlanu 350 kuthi alichumi awo ngasuka kwamanye amazwe abalisa iBotswana, iDRC, iIndonesia, iKenya, iMalawi, iMauritius, iNamibia, iNigeria, iSouth Africa leTanzania. Umhlaka 21 kusiya ku 23 Mpandula ngamalanga abekelwe osomabhizimusi, kuthi umhlaka 24 Mpandula lilanga elivulelwe wonke uZulu. Umongameli Emerson Mnangagwa nguye okhangelelwe ukuvula lumbukiso okusemthethweni mhlaka 23 Mpandula. Inani labantu ababanjwe bele COVID-19 eZimbabwe izolo belikumakhulu amabili lamachumi edlula phose ayisikhombisa 266, kwabhubha umuntu oyedwa. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane, uhulumende senelise ukuhlaba abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1,963,058 ngokugcweleyo, kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezintathu 2,892,137. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso emela imisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations bamukela ngenjabulo isinqumo sokuphiwa imvumo yokusakazwa kwemisakazo yezigaba eyisificaminwembili 8 the city. Lokhu kuveza ukuthuthuka komsebenzi wokuthukululwa kwamagagasi lokuvuleka kwamathuba okuvulwa kwemisakazo eminingi kwele Zimbabwe. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unetera uveze lokhu ngomvulo esipha ubufakazi phambi kwekomiti yedale lePhalamende ebona ngendaba zasekhaya phezu kokuba manyathelo bani athathwa nguhulumende ukubona ukuthi umuntu wonke uyenelisa ukuthola ingwalo eziqakathekileyo. Uthi kunjabe ofisi kamabhalane omkhulu kaRegistrar General eseqale uhlelo lokubhoda ilizwe lonke ukutholisa abantu izithupha lencwadi zokuzalwa. Unetera uthi okunye okubuyisela muva umsebenzi egatsheni lwakhe yizijeziso zomnotho ezabekelwa eleZimbabwe ezibangela ukuthi behluleke ukuthenga okunye okudingakalayo ukusebenzisa ekulungisweni kwamapasipoti lokunye. Unetera uthi bazokwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuthi abadinga lezo ncwadi ezinjengezithupha bayazithola.
Civil Registry Department is working on an online application system that will enable people to apply and pay for primary documents online. People can even be able to do this from their homes.
Abahlangothi lwe-Civil Registrar baphakathi kokulungisa indlela esebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukubhalisa lokuhlawulela lezo ncwadi umuntu engayanga emahofisini, njalo abantu bazokwenelisa ukwenza lokhu besemakhaya abo.
Okunye osekubuyisela muva umsebenzi unetera uthi yikuba labasebenza lomsebenzi abalutshwana ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 osekubangela ukuthi iningi lesisebenzi lingazelaya emsebenzini. Unetera uveze ukuba kunje sebesungule uhlelo lokulanda abantu abangelazo incwadi ukuze babatholise zona, njalo okwamanje luqale eCholocho lapho kulabantu bohlobo lwamasani labanye, njalo laseBhita lapho athi lolu hlelo luqhutshwa ngokusekelwa ngabe-UNICEF. Uthi lolu hlelo luzasabalala kwezinye indawo kakhulu emingceleni lapho kutholakala khona abantu abaningi abangelazo lezi zithupha, anduba lusiwe kumagumbi omane elizwe. Esekhuluma phezu kodaba lwamapasipoti unetera uthi basebenzisana leyinye inkampani ukuze amapasipoti lezinye incwadi kulungiswe ngesiphangiphangi kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. Nxa into zingahamba njengokuhlela kwabo, unetera uthi lokhu kulakho ukuqala ekuqaleni kukampalakazi, njalo abantu bayabe sebesanelisa ukusebenzisa imitshina yamakhompyutha ukuthi bazithole lezi ngwalo zokuhambisa. Okwamanje uthi abehofisi kaRegistrar General balungisa kuphela amapasipoti alabo abafuna ukuhamba kwesiphangiphangi njalo bengabahlala phandle kwelizwe. Ezithupheni unetera uthi banelisa ukupha abantu abangamachumi amabili kuphela ngelanga ehofisini yinye ngayinye elizweni njengoba impahla yokusebenzisa isilela. Unkosazana Celia Mafu owenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Zim Rights uchasisa ngokuqakatheka kuba lalezi ncwadi.
Kubuhlungu ukuthi ilizwe lingaba labantu abedlula phose inamba engathi mina yi 4 million yezizalwane zabo abangalamaphepha okuzalwa. Ngibona ngani uhulumande kumele athathe amanyathelo okunanzelela ukuthi zonke izizalwane zabo zithola amaphepha.
Ugogo uThokozani Magenga wase Lions Den upha umbono wakhe phezu kokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi empilweni hatshi kwezokhetho kuphela.
Into efanele ithole i-attention iyabadepriva ama-rights abo lokuthi athole isithupha nangelamvesi kuyahlupha. So amalungelo omuntu abeng ese-deprived.
Abamabandla aphikisayo agoqela o-MDC Alliance lamanye bakhuthaza uhulumende ukuba atholise abantu bonke izithupha ukuze banelise ukuyabhalisa baphatheke kukhetho lapho selukhutshwa. EleZimbabwe likhangelelwe ukuqhuba ukhetho ngomnyaka 2023 njalo abamabandla ezombusazwe elizweni labenhlanganiso ezisebenza zizimele bakhuthaza uzulu ukuba ayebhalisa ngobuningi ukuba anelise ukuphatheka kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party atshengisele namhla eNational Railways of Zimbabwe kobulawayo esola athi ukuqhathwa kwabantu abavela kwezinye izigaba inkampani kaloliwe. Umnumzana Zibusiso Mkhabakhaba Mkhwananzi ilunga logatsha lwabatsha kunhlanganiso ye-MRP uthi abahlukuluzwanga ngamapholisa ngalolu daba njalo abawazisanga ngokutshengisela kwabo. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungqoqo ayiqhube nosithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Kuliqiniso ukuthi namhlanje sitshengisele kampanini ye-NRZ eduzane le-Westgate. Izisebenzi labahlali bakobulawayo bazile kithi ebandleni labantu iMthwakazi Republic Party bekhonona bekhala ngalokhu langesihluku abasenziwe inkampani ye-NRZ. I-NRZ ibifake umbiko ithi funa abantu abalitshumi lambili abazongena emsebenzini bebe ku security ehlangothini le security. Abantu basukuma bahamba kodwa isimanga esibe khona ukuthi abantu labo akusaqhatshwanga 12 kusuke kwaqhatshwa abantu abayi 6 ku 12 leziyakwazi ukuya abantu abangasiba hlali bakobulawayo. Sathi yebo sikubonile ngokunjalo ngokuhamba kwesikhathi zabona ikampani le isiqhathe abantu abafika 50 amathuni amahlanu. Abantu inhloli zethu abantu abaphakathi lapho basitshela bathi no man abantu laba abayi 50 basuka eMashonaland kungakho namhla besikhethile ukuthi sisukume siyetshengisela sikhonona ngalolu daba.
Ubufakazi balokhu lilabo yini? Njalo siyabona sikho kwakuqala likhonona ngalolu hlupho lolokhu luqhubeka yini esigabeni zeMathebeleland lakobulawayo?
Ubufakazi silabo buningi silabo abantu abaqhatshiweyo phakathi khonaphana abasebenza labona labo abaqhatshiweyo abezizweni abayibo abasicuphelayo okwenzakalayo phakathi yiwo phela amavileveni lawo amakhampani amaningi amakhulu akobulawayo kanye lawo amakhampani kahulumende lokhu ekuqhubeka umkhuba wawo lokhu ekuqhubeka umkhuhlane wokuletha abantu bezizweni at the expense ofa abantu bakithi beqhubeka bedubeka bengaqhathwa besibencishwa ama opportunities siyananzelela namanye abathi baqhathisa online okuyenziwa ke Ministry of Health abantu bakithi lokho beqhubeka bengaqhathwa yilobu bulembu kodwa hayi sithi thina sizoqhubeka siphusha leli vangeli sizoqhubeka silwela abantu bakithi thini lolu hlupho luphele luphele komthwakazi.
Ukutshengisela kwenu kwamukelwe njani yileyo nkampani? Babuyile yini ukuzokhulumisana lani? Umbiko liwuchiyele bani njalo likhangelele ukuthi ukwenziweni ngalolu daba? Impendulo limeleleni?
Besikubhekise ikakhulu kuMr Ndlovu onguye ongu-trainee supervisor kuleya kampani. Besivele sike safika evikini elidlulileyo samdinga singakatshengiseli sifuna ukuxoxisa xoxisana naye sizwisise kodwa basivalela amasango kwathiwa singeke simthole kodwa kubukeke ngani waye ngumuntu okhona lanamhlanje yena ubaba uNdlovu usuke engumuntu othithayo kakhulu wasidlula wangana kaboni bantu sazama ukumkhulumisa wangena emoteni wahamba akukhathelekile umuntu noma ungumhlobo bani kodwa uma uyisihlali semathebeleleni sifuna imisebenzi evukayo iphathwe ngabantu bemathebeleleni yikho ke okade kumumethe imibhalo ebesilayo sikuthile emafensini ekampani zakuthiyela lezinye izisebenzi namaflyer amaphetshana amalutshwane
lo ngumnumzana Zivusiso Mkhabakhaba Mkhwananzi ilunga logatsha lwabatsha kwinhlanganiso yemthokazi Republic Party obequka losithandekile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikaloliwe ngodaba lolu njalo imizamo yokuxhumana labo ilokhu iqhubeka unobhala wogatsha olubona ngendaba zasekhaya umnumzana Aaron Nepera uthi akekho uzehluleka ukubhalisela ukuvota kukhetho luka-2023 ngoba engelasithupha kunje abogatsha lwakhe sebesungule uhlelo lokuhamba ngezimota emaphandleni bebhalisa abantu ukuthi bathole ingwalo eziqakathekileyo ezikhokhela izithupha incwadi zokuzalwa lezinye umevisigama usethulela lolu daba ngokugcweleyo
uNepera uveze lokhu ngomvulo esipha ubufakazi phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngendaba zasekhaya phezu kokuba manyathelo bani athathwa nguhulumende ukubona ukuthi umuntu wonke uyenelisa ukuthola ingwalo eziqakathekileyo uthi kunje abehofisi kamabhalane omkhulu ka-Registrar General eseqale uhlelo lokubhoda ilizwe lonke ukutholisa abantu izithupha lencwadi zokuzalwa uNepera uthi okunye ukubuyisela muva umsebenzi egatsheni lwakhe yizijeziso zomnotho ezabekelwa eleZimbabwe ezibangela ukuthi behluleke ukuthenga okunye okudingakalayo ukusebenzisa ekulungisweni kwamapasipoti lokunye uNepera uthi bazokwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuthi abadinga lezo ncwadi ezinjengezithupha bayazithola
Civil Registry Department is working on an online application system that will enable people to apply and pay for primary documents online. People can even be able to do this from their homes.
Abahlangothi lwe-Civil Registrar baphakathi kokulungisa indlela esebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukubhalisa lokuhlawulela lezo ncwadi umuntu engayanga emahofisini njalo abantu bazokwenelisa ukwenza lokhu besemakhaya abo.
Okunye osekubuyisela muva umsebenzi uNepera uthi yikuba labasebenza lomsebenzi abalutshwana ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 osekubangela ukuthi iningi lezisebenzi lingazelaya emsebenzini. UNepera uveze ukuba kunje sebesungule uhlelo lokulanda abantu abangelazo incwadi ukuze babatholise zona njalo okwamanje luqale eCholocho lapho kulabantu bohlobo lwamasani labanye njalo lasebhita lapho athi lolu hlelo luqhutshwa ngokusekelwa ngabe-UNICEF. Uthi lolu hlelo luzasabalalala kwezinye indawo kakhulu emingceleni lapho kutholakala khona abantu abaningi abangelazo lezi zithupha anduba lusiwe kumagumbi womane elizwe. Esekhuluma phezu kodaba lwamapasipoti uNepera uthi basebenzisana leyinye inkampani ukuze amapasipoti lezinye incwadi kulungiswe ngesiphangiphangi kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. Nxa into zingahamba njengokuhlela kwabo uNepera uthi lokhu kulakho ukuqala ekuqaleni kokampalakazi njalo abantu bayabe sebesanelisa ukusebenzisa imitshina yamakhompyutha ukuthi bazithole lezi ngwalo zokuhambisa. Okwamanje uthi abehofisi ka-Registrar General balungisa kuphela amapasipoti alabo abafuna ukuhamba kwesiphangiphangi njalo bengabahlala phandle kwelizwe. Ezithupheni uNepera uthi banelisa ukupha abantu abangamachumi amabili kuphela ngelanga ehofisini yinye ngayinye elizweni njengoba impahla yokusebenzisa isilela. UNkosazana Celia Mafu owenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights, ZimRights, uchasisa ngokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi.
Ubuhlungu ukuthi ilizwe lingaba labantu abedlula phose inamba engathi mina yi 4 million yezizalwane zabo abangalamaphepha okuzalwa. Ngibona ngani uhulumande kumele athathe amanyathelo wokunanzelela ukuthi zonke izizalwane zabo zithola amaphepha.
Ugogo uThokozani Magenga wase Lions Den upha umbono wakhe phezu kokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi empilweni hatshi kwezokhetho kuphela.
Into efanele ithole attention iyabadepriva ama-rights abo lokuthi athole isithupha nangela mbesi kuyahlupha. So amalungelo omuntu abeng ese-deprived.
Abamabandla aphikisayo agoqela o-MDC Alliance lamanye bakhuthaza uhulumende ukuba atholise abantu bonke izithupha ukuze banelise ukuyabhalisa baphatheke kukhetho lapho selukhutshwa. EleZimbabwe likhangelelwe ukuqhuba ukhetho ngomnyaka 2023 njalo abamabandla ezombusazwe elizweni labenhlanganiso ezisebenza zizimele bakhuthaza uzulu ukuba ayebhalisa ngobuningi ukuba anelise ukuphatheka kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ulanso namhla uhlelo afisi zebomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana okumayelana le-COVID-19. Inkokeli yenhlanganiso ezizimeleyo eyamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lozulu bathi sokunciphe amathuba okuzibusa eZimbabwe ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19. Bathi kuyamangalisa ukuba uhulumende wehluleka ukuqhuba ukhetho lwama-by-elections kulandela ukususwa kudala lephalamende lamakhansili kubalandeli bebandla le-MDC Alliance yilabo abakubandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Asebexotshiwe kudala lephalamende lakumakhansili njalo lababulawa yimkhuhlane etshiyeneyo bafika phose 190 elizweni lonke. Ukukhonona kwabantu lokhu kuza kusanda kudakazelelwa usuku lokuba uzulu azibuse emhlabeni wonke jikelele olwe-International Day of Democracy. Inhlanganiso ye-United Nations leyeZimbabwe Election Support Network zithi amanye amazwe asebenzisa umkhuhlane we-COVID-19 uncindezela uzulu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, lomnumzana Joseph Chuma okubandla le-ZANU PF. Umafa usungula lolu daba.
I-preamble ye-constitution yeZimbabwe esa-adopta ngo-2013 ikhuluma kuhle ukuthi thina silapha sifuna i-democracy, i-rule of law lokuhlala sizwanana. Kodwa ke sibona ngani ibandla leli lithungamelwa ngobabo Mnangagwa selisidlubhedu selisenza ukuthiwa yi-one party state, okungani sebefuna ukuba intando kayiphikiswa. Abantu abavunyelwa ukuthi bakhethe abameli babo ngenxa yokuthi sebevala nge-COVID, kodwa amanye amazwe silawo eduze bayakwenza kwaphumelela. Njalo amasotsha sekhanya ngani yiwo sephethe iziduku, isiduku sokubusa, ngoba abantu baphonga ubandla mahlayana besiya emakhothi, omama bayahlukuluzwa, indlala iyabheda, izikolo azilalutho. Kodwa ungathi uyakhangela uzabona ukuthi ukungathembeki lesithi i-corruption iphambili kakhulu.
Abakuthuma amafutshane wona ukubona ukuthi kuhamba njani ama-by-elections kawakho.
Ye i-by-election iyafunakala sibili. Emini into engimangalisayo Mthembo yikuthi kona abantu laba bayakhohlwa ukuthi kona thina njengeparty iZANU PF we are the champions of ama-by-election. Ever since ama-by-elections aqalayo asikaze sidliwe any by-election. Kuhlanganele even kolapha kumlawayo, mina nginje ngi-product yangena e-parliament nge-by-election ngo-2015. Sawina noma babesilunga sasingekho thina zange siparticipate, but we know the people that I stood with lapha phela ndaba ngabantu engibaziyo phela mina lasempumuma siphila sonke. Yabo wazi umuntu ongu-MDC but ubuye wazisa ngantu akona ungena as an independent, but ukwazi ukuthi kona usupporta i-structure as-MDC lento ezifana nazo nalezo. So China very successful winner. So if election would have been an added advantage, it was a very good winner. The only one that she like, she winning a by election for the lay a country for Nali, who had 28, number also a councillor who kid him.
Babu Umafa, get a good apple.
Izano, Izigeda. Izikhothamathe zabo uMonzora bayakwazi ukuthi sibangabele badliwe ku-by-election bazayangeka bahle bacathe ku-political history. Yikho-ke khathesi bazama ukuvikela uMonzora ngoba nguye ehamba exotha abantu ethunyiwe ngamahindla zakhe ukuthi bamfake esikhweni lathi abe-MDC Alliance babona ukuthi kuyahle kumnyangise. Yikho-ke lokhu bedoda khathesi sile silamahunga-hunga esiwalandelayo. UMonzora se-approach-e uPresident Mnangagwa we-ZANU-PF ukuthi aba-postpone ama-election up to 2028 ngenxa yokuthi vele bayakwazi ukuthi abalalutho. Hhayi, singakhulumi ngama-by-election kuphela, khathesi asikhangelenini okuthiwa i-rule of law. Abantu bangaki abasemajeli bephonga ukuphoselwa khathesi de kulama-war veterans abantu aphonge esiyadinga izimali zabo bahle baphoselwe ejele 48 hours, yapheli 48 hours abangekhothi bakhululwa. Silabo Johanna Mamombe, silabatwana bezikolo, silamaloya, silamateacher, silamanesi, silamadokotela. Yiphi iministry ehamba kahle engakhononiyo? Iministry engashukulizwayo? Konke lokhu abantu beZimbabwe sebesidla ingqoqo zomlomo. Njalo ukubusana, ukubusa kwezano sokusiya kuHitler. Yikho-ke sizabona ukuthi after 2023 yikho sizabona khona ukuthi abantu beZimbabwe bafuna uhlupho lolu bese befuna
ukutsha. Babuthuma khonapho kuthiwa-ke iZANU-PF ngani vele sebefuna ukuthi lincindezela abantu kuyokumangalisayo sokusiya kuHitler khona ngale.
Ngiyabuza sibili umfowethu baba Mava. Mina lapha into ekhona engifuna ukubana ngiyifake emgcekeni ikuthi kona vele njengabantwana beZimbabwe kusamele sihlale phansi silungise into lezi. Phakathi kweZANU-PF bakhona abanye abantu abangenzi kuhle, abatshontshayo, besenza i-corruption, besenza izinto ezimbi. Abanye bezebe besebenzisa ibizo leZANU-PF kukathi-ke iZANU-PF yona kayibhenefithi lutho. Imali le ayitholayo uyithatha ayidle yena nemuli yakhe nama-girlfriends akhe nako konke okunjalo, okuyinto embi. Uhambele indlu naku-MDC kwaphana bamafa bakhona futhi abanjalo abenza izinto ezimbi, aba-corrupt, besenza konke okubi ongabulanga ngabe bayakwenza. Babishele buvilizwe, badonsele phansi izinto, kungabe loluto oluphumayo. Kodwa kungashiyo ukuthi kumbe mhlawumbe yikho okumelwe yi-MDC. Mhlawumbe i-MDC imele into e-right kakhulu ekumele ikhangele ukubana they are looking at what i-ruling party is doing and baqondise lapho okuyabe kububi khona. Kodwa kube sesiba labanye abantu phakathi ababesenza izinto ezingafanelanga. Yizo izinto okumele sihlale phansi ngazo zona lezo, sikhangeleni sonke sithi bakithi at the end of the day, what are we saying? Are we saying Zimbabwe first? Kumbe we are saying ZANU-PF first or MDC first? Well, once we say the latter lay, say we say silahlekile. In the part lay, you know, sina njengabantwana beZimbabwe asifundele ukuthi iZimbabwe first. Nxa ngibona itsotsi lami kuZANU-PF ngabe lisenza into yoganga, kangilibambe, ngilikhuze, ngilifake, ngilichaye egcekeni laba. Laye baba uMafa xa ebona itsotsi lakhe kwe-MDC ngale lisenza into yoganga, kangilibambe, alikhuze, alichaye egcekeni laba ukuze into le iphele. Mina ngomunye wakufisa ukuthi ngabe kuthiwa kodwa siya-adopt-a into enjengeye-China ngaluna corruption faka phambili, ufake emdini laphana, thatha umbhobho ubuna kuphele kakawani.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF, lo mnumzana Felix Magalela Mava, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, bexuxa le-Studio 7. Singeke hlukani hlobo wathi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Abenkampani ebona ngezombukiso omkhulu wezamabhizimusi eZimbabwe International Trade Fair bathi embukisweni walonyaka abantwana abasoze bavunyelwe ukungena. Abahlanganiso emela imisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations bamukele ngenjabulo isinqumo sokuphiwa imvumo yokusakaza kwemisakazo yezigaba eyisificaminwembili 8. amalunga ebandla lemthokazi Republic Party atshengisele namhla eNational Railways of Zimbabwe kobulawayo esula athi yikuqhathwa kwabantu abavela kwezinye izigaba yinkampani kaloliwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lelisayo ngu Gibbs Dube ngisithi asidibaneni wapha 7.